Indaba yethu namhlanje lilo Mike Hobe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imali esanda ukutholakala kweleBritane izosetshenziswa ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Abathenga bethengisa impahla emgwaqweni eHarare bagijimisana namapholisa kulandela ukwala kwabo ukuthi basuke emzinkeni yedolobho leli. Ababalisi sebeqalisile ukukankasela ukuthi babuyele esimeni sabo sakudala sokuhlonitshwa nguZulu. Abathengisa imizimba bathi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ebahloniphe. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla siqhubekela phambili ngokuhlolisisa okwenzakala kumabandla ajiyeneyo aqhuba ukhetho lwama-primaries. Kuhlelo Woza Friday namhla sixoxa losakhulayo uDonnell Mangena osanda ukungena kumncintiswano kumabonakude we-ITV owe-The Voice UK. Ku-Livetalk lamhla sixoxa ngohlelo lokuhlola amagama kugwalo lokuvota oluqalisa kusasa. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.